Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 4 kumfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Upeza oya kucabanga ukuthi I'm not qualified enough to be Secretary General, zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt, and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Shabangu, usebhalele usomlomo wephalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edalele ephalamende awe-3C.
Ke tlhaloganya diemo dikgwetlho tsa
ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe uyamsiza hathi ukumxotsha.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi ungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Idale lephalamende laseMelika ele-House of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngemva kokususwa kukamnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ozithi olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli, umnumzana Sengezo Chabangu, usebhalele usomlomo wephalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi exotsha amanye amalunga edalela ephalamende awe-3C. Ekuhlaziyeni lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Sengezo Chabangu.
Yes, okokuqala yimi u-Secretary General we-interim. Uzakhumbula ukuthi vele iphathi esibingala constitution, abantu bebetshintshwa befakwa, and that's number one. Number two, yikhole ukuthi ngesikhathi sama-elections we submitted ama-signatories ethu, we signed for ama-candidate. So yes, whoever oyake cabanga ukuthi I'm not qualified enough to be Secretary General, zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt, and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ye, kulabanye njalo bathi usetshenziswa i-CIO njalo bathi okwenziwa nguChabangu lokhu vela kuzaya kwenziwe ngabanye abantu. So ungathini ngakhonokho?
Vele bajayele, sikujayele sangcela kudala oHenza Benz ukuthi ngaba lo mbono othiyeneyo kunhlanganiso kuyakuthiwa usungu CIO.
Lo bekungumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ulilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele. Kodwa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Ostalo Seziva, yena uthi njengebandla akulabantu ababaxotshileyo.
Bonile incwadi ke ebhodayo kuma-social media ethi yona ivela ku-3C, kuthiwa kuxotshwe ke ama-MP lama-councillor. Uzulu wonke siyamazisa ukubana thina asila member of parliament noma councillor esimxotshileyo ekhansilini noma ephalamende. Abantu baphiwa umlando ngabantu kubana beyikhokhela ekhansilini lasephalamende, njalo ke basebenza ke labantu ukubana befeze umsebenzi abawuvotelwa ngabantu. Lokho elikubonayo lezi ncwadi eziphumayo kaziveli ku-3C. Laba bathi bemele i-3C ayisibo be-3C, abameli i-3C. Liyakwazi ukubana izanu ile njongo yokubana ikwanise ukubulala ke indaba yokuthi ibe le 2/3 ephalamende. Yikho ke bezama imizamo etshiyeneyo lokusebenzisa abanye abantu ke ukubana bethi bona bavela ku-3C sebelikola abantu. Abantu bethu abasimela ephalamende loke bekhona ephalamende lasekhansilini abameli ke abavotelwa ngabantu ukubana benze umsebenzi owekuthi betshintshe impilo zabantu, njalo be-advance the interest of the poor in our country. So siyazise uZulu, siyazise wo wonke umuntu ke ukubana kuyazakala ukubana iTCCC kayisiyo ebhalele izincwadi ezibhodayo kuma social media ezithi izona kule recall yama members of parliament noma ama councillors.
Umnumzana Gift Ostalo Seziva ekhuluma la Studio 7 yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ngakwelinye icele umqondisi wenhlanganiso esebenzelana le ZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe, umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi inhlanganiso yakhe ayikungeni lokho njengoba yona yaphathisa ibandla le ZANU PF ukuthi linqobe njalo selanqoba, ngakho lokho akulincedi ngalutho.
Athi lina okumele likwenze into elula. Dinganini laba elithi yibo abakhulu be TCCC abanikazi ba lingakabambi thina abefazi libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini njalo umuntu lo osayinewe bayamazi lingathola leyo information selingangikhona libuya maybe kuma third parties selibuze lingakubuza ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku TCCC asilandaba lama candidate recalls thina awe TCCC as far as thina we are concerned thina zancedisa mhlawumbe nezani PF ukuthi uwine wawina ule 2/3 majority ku parliament so thina silandaba lama recalls ayenzwa yi TCCC it's not in our best interest so we are not even involved. So buza nini bona abanikazi bomhlangano ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayinile ama candidates abo angena sibili ku parliament bayamazi yini.
Ngomnumzana Kudakwashe Munsaka ngomqondisi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe esebenzelana le ZANU PF. Usomlomo edalela ephalamende u-advocate Jacob Mdenda yena uthi bayamukele incwadi njalo bazalandela imithetho edale esebenza nxa kube le ncwadi enje ethunyelweyo.
We have received a letter, yeah, under the logo of TCCC and their interim constitution. If it is theirs, they are disowning that correspondence. They must come out openly and tell the world, because the whole.
Yebo kuliqiniso ukuthi sengamukele incwadi elemifanekiso yeCCC kodwa nxa ibandla leli lingavumelani lencwadi le kanye lokumunyethwe kuyo likhululekile ukuza edalele parliamente lilandula okulincwadi.
Abanye balabo abaxothwe incwadi le bagoqela abameli bedalele parliamente umnumzana Pasho Raphael Spanda omela iCaudry Park, umnumzana Eric Gono omela iLobengula Magwegwe, umnumzana Morgan Ncube omela iBeitbridge West, umnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North, lo mnumzana Fibion Munyaradzi kufaka kuthizwe omela eMapfukuta Farm. Amakansela agoqela umsekeli kaMeya wakobulawayo uCounselor Donaldson Mabutho, uMeya weMashingo uCounselor Chantel Chiwara, lo mgcini sihlalo weCouncil ye-Epworth uCounselor Anna Sande.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakule Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebaleka elizweni lakhe labo ngobunenyi. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abedlula inkulungwane abakade bengene kulelozwe okungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolwesithathu, umongameli Masisi uthi isijeso zenotho yizo ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi ikho ehlala njalo nje khala ngokuthi mzesule isijeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngithaloganya diemo tikhwetho tsa.
Ngiyazita njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe uyamsiza hathi ukumxotsha ngomunye wabakhulumela eleZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi udaba lo bezimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Sere serotloetsang re le lehatlhi la Botswana
esibukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abezimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abezimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imisetshazanyana. Noma kulokukhonona ukungena kwabezimbabwe ongekho emthethweni, uMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umngcele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Batho ba le rona ke ba rona ba.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo, kodwa okukhulu yikukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kwele Gaborone umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwana azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
Olebuswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngapha ngobuningi, thola ukuthi sesibaningi sibili mpela, lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengobana isadikile ukhondemile.
Kusenjalo leBotswana liphezulu kokuloba ugwalo lwe-migration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Uhulumende uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 isabron kwele Botswana.
Kuphuma imibono etshiyeneyo ngokukhalala kwabebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ukuya edalele ePhalamende lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe kuZulu kanye lokuhlela indlela idalele ePhalamende elizasebenza ngayo ekulolongeni imithetho lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu akuqali ukubona abalunga edalele ePhalamende amabandla aphikisayo ekwenza lokhu emikhosini efana lalowo obukhona izolo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenziwe ngamalunga awe-CCC yikuphosisa okukhulu ngoba iZANU-PF izoqhubekela phambili isenza umathanda, ikanti umsebenzi wabo wokumela uZulu wabakhethayo bayabe sebewehlulekile.
Ngoba i-CCC into umele benaze ukuthi bafuna ukungena embusweni. Ukuze ungene embusweni akusokuwina amavoti kuphela, kodwa kuyikuwina futhi ini i-support yama-system nama-structures aku-system. Kuyikuzwisisa umbuso ukuthi umi njani elizweni nje eZimbabwe leyo kuthiwa i-secrocratic state. Kumele uzwisise ukuthi operator njani. Into ezifana nokubhoycotha edlana azimuvi i-system. Ukubhoycotha i-parliament akuyenzi i-system ukuthi itshintshe. Baqhubeka besenza bevota. Asocebelise ukubhoycotha lokuyana. Kumele ukuthi bebuye e-parliament be-oppose bephakathi befake imfijwayo lathi babone ukuthi bazama kodwa bayahluleka.
Wengeza uGumbo ethi ukungayi emikhosini yenhlelo zikahulumende lasedalela ePhalamende okwenziwa ngabe-CCC akusebenzi esimeni sezombusazwe esiseZimbabwe.
Siyakhumbula ukuthi last time esikhanye esidluliwe bake baboycotha bagcina sebethathelwe ama-allowance, gcina sebesokola ama-allowance bengelawo. So iZANU-PF, iZANU-PF siyazi sonke singabaqumeli ama-allowance bathathele konke lezi moto. So kudingakala ukuthi abantu benze into ezi-strategic opozwe phakathi ngoba ukuboycotha lokuyana kulethi change. Ngikubonani kube licebo elibi kakhulu abalenzileyo. Kumele ukuthi bebekhona phakathi be-oppose bephakathi.
Okuyinto esekelwe ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF, umnumzana Farai Marapira.
Our opposition is full of leaders who do not take themselves or put themselves to account. They don't hold themselves accountable.
Amabandla ethu aphikisayo ande inkokeli ezingazinikeliyo kumsebenzi yazo.
They hold on to the very tired system of blaming everything on ZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda olilunga lesenethi emele ibandla le-TRCC ulandisa ngezizathu ezibenze bathathe lelo nyathelo lokungabi khona edale lePhalamende.
Kubuhlungu mahlabe Zulu ukuthi ikhulumende kababa uMnangagwa kayinanzi izimiso ezikuconstitution.
Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association laye upha umbono wakhe ngalolu daba.
Khona lokho kungabi khona ePhalamende yikumela abantu uma labo bameleyo bekholelwa ekuthini kungayo ePhalamende uboycottile kuzazwakalisa lokho abakhala ngakho. Kuyenziwa umhlaba wonke jikelela sonto esiyibona eZimbabwe kuphela, kuyenziwa even emazweni lawana owathola seyahlala kakhulu kulokho kuthiwa yidemocracy. Ngakho angiboni ukuthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi laba abasimele ePhalamende bake batshengisele ukuthukuthela kwabo kungasuthiseki wabo ngezinto ezithile ngokuthi bangayo eParliament. Into okumele siyijwayele kakulanto embi kulokho nxa bekuhlanganisa lokuthi bayesimela futhi bayesikhulumela. Konke lokho kuyabe kuqondile.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi le kungayisiyo ndlela elungileyo yokutshengisela ukukhonona kwabe-TRCC loba ukuphikisa ibandla elibusayo, ngoba kukhona ezinye eziningi ezingasetshenziswa ngaphandle kokukhalala ukuphatheka kumicimbi lemikhosi kahulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe, idale lePhalamende eMelika eleHouse of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngeviki ezayo, kulandela ukususwa kwabephethelethi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans izolo ntambama. Amanye amalunga ebandla lama-Republicans eholwa ngumnumzana Matt Gaetz, amanye nelawama-Democrats ukuvotela ukususa umnumzana McCarthy esikhundleni. Isikhundla lesi sisaphethwe kwesikhatshana ngumnumzana Patrick McHenry. Umnumzana McCarthy yena othika soze adinge usekelo lokubuyela kulesi sikhundla, wetheswa ngabanye bakhe icala lokungasekeli izinqumo zebandla lakhe okugoqela ukuvimba kokuvalwa kukahulumende ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Dipa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane njalo esilandela ezombusazwe.
Nxa sikhangela izimiso zepolitiki, akufanelanga ukuthi nxa izinto zenzakala kube kukuthi kwenziwa izinto abantu bagcine bepersonalize izinto bekhohle ukuthi nxa ungabe ungumkhokheli ukhokhela abantu njalo izinto noma ngithi izinqumo lezi bekade fanele ukuthi azithathe bekuyizinqumo ebekade zifanele zisebenzele ilizwe, hhayi ukuthi zisebenzele umuntu. Ingakho baye babona abanye abalingani bakhe ukuthi sekufanele ukuthi lento bayiguqule bayenze masinyane ilunge, ngoba bese kungathi usebamba iParliamente ransom ukuthi yena osefuna izinto zenziwe ngendlela enafuna ngayo, kukanti bese kulimaza ama-decisions amaningi ebekade efanele njalo le-progress yezinto eziningi efanele zenziwe bese zisima ngenxa yakhe ngokuthula noma ngokungathathi izinqumo ngesikhathi esifaneleyo.
Kodwa kahle kahle singathi lokhu kutshoni nezombusazo weMelika, siyabona ukuthi bakhona abanye abebandla lama-Republicans abavotele lama-Democrats kwahlangana nje ukuthi kubotshwe lesi sinqumo.
Batshengise ukuthuthuka okukhulu, ngoba batshengisele ukuthi into nxa yimbi akukhethelekile ukuthi iliphi ibandla eligxekayo lokho noma ngobani abagxekayo lokho, kodwa bakhangela into embi ngokwenzakala kwayo. Okuyinto etshengisela ukuba democratic kakhulu, ngoba ngabe kukuthi mhlawumbe kade bengabanye osopolitiki mhlawumbe kade bezathi njengoba engowebandla labo kade bengeke baze bathathe isinqumo esihashe esifana nalesi abasetheyo, ngoba kade bezakumalaya iloba esenza okubi njengokunye esiyake sikubone kusenzakala kwamanye amabandla ezopolitiki. Batshengisele ukubaqotho njalo batshengisele ukuthi bona balida abantu njalo abasebenzeli umuntu njalo i-political party ibuya muva, kodwa ke
i-decision abayibona ukuthi iqondile njalo i-decision abayibona ukuthi i-affecta uZulu yiyo abayifaka phambili andibana ukuthi balandele ezinye izinto ezopolitiki.
Lo ngumnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBritani obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe Studio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lonkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ngemidlalo yabantwana, ababalisi labaphathi bezikolo eqoqwe inhlanganiso ye-Straight Out of Mpopoma. Unkosikazi Msekiwa ohlala eNew York kwelemelika uthi imidlalo le ngeyokuzama ukukhuthaza abantwana ukuba bengathathi izidakamizwa. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Besizama ukuthi mhla ka 9 nomhla ka 10 siyenze i-anti-drug intervention. So mhla ka 9 sile talk lapho sizaletha khona abantwana bama primary school angu-4 eMpopoma, iNkulumane, iGampo, iMpumelelo leLukhanyisa, ukuthi bazolalela. Sidinga abantu bokuthi babuye bezokhuluma labo, mainly ama-police, i-drug section, ukuthi bezokhuluma labantwana njani ama-drugs engane asehluphe kangaka ebantwaneni. Sebesikhanyele abantwana o-grade 6 labo grade 7 especially, ngoba yikho lapho okuqalisa khona. Abantwana banalaba yibo aba-influencer kakhulu ngabantu phandle lapho. Sekade sizama ukuthi sikhulume labo ngendaba zama-drugs.
Singathi kuyinokwenza ukuthi lenze khonokho.
Khanyele nje ukuthi abantwana abaningi kethe singana ama-drugs angane ahluphile kakhulu especially ekhaya. Abantwana abaningi sebengani wonke umntwana nje ungakukhanyela kubo grade 5, grade 6, grade 7 abantwana nje bangani bonke nje they've turned to drugs. So we don't understand ukuthi okungani kuyahlupha. So bezama ukuthi sikhulume labo, and lakho ukuthi futhi bezama ukuthi bakhulume lathi, basitshele ukuthi kuyini kahle kahle inkinga and where is this coming from.
Yes, yawazithe abantwana ungavele ukhulume ngamapholisa kumbe amasoja kumbe abantu bezomvikela bayethuka, kuyini okuzakwenza ukuthi babe lesibindi ukuthi babuye?
Amapholisa bajayele ukwesaba abantwana nje, but as we know ukuthi kule yala babe drug section esikhulume labo, it's like a friendly unit ukuthi babe bezokhuluma labantwana. Sabe sayakhuluma laba sabatshela ukuthi lapha sizama ukuthi libe la libakhanyela amapolice lingabakhanyela libe saba bakhanyele nini njabo malume labo mamncane, people that you can come to ubizokhuluma labo nxa kuyikuthi ulenkinga kule nto engani yakukhathaza.
Ubona zani kuyaphumani bonokho elizakwenza kule midlalo?
Mhla ka 9 ikho lapho sizokhuluma labo. Mhla ka 10 sile tournament. Ku tournament leyi yikuthi nje i-fun day, siyithi i-fun day yabantwana and also making them aware about indaba yama-drugs. So lapha senze i-soccer tournament for abantwana for isikolo sethu, isikolo zona lezo zingu-4 zi-compete against each other for i-soccer. And we've also included i-tug-of-war lapho sizabona khona ama-teacher labo-headmaster. Senzele ukuthi lapha bebekwazi ukuthi hayo headmaster lawo baye bewe bekudule begijime beyenzeni konke khona lokho, yikwesifuna ukuthi lo-esize abantwana bebekwazi ukuthi headmaster lawo uyakwanisa ukuma-approacha nxa le problem. Headmaster is also a human being, angithi yikwesizama ukuthi sikwenze just a fun day mhla ka 10.
Kuyabe kungokolusuku olulodwa kuphela, asuze liqhubekele phambili likwenza kumbe kwensuku zezo kuphela nje?
Sizoqhubeka phambili sikwenza, we'll keep going back to esikolweni sisiyobabona abantwana sikhuluma labo ngendaba zama-drugs. Lapha it's just a start. It's not really a start because we've been doing things lesikolo, but lapha si decide ukuthi asenzeni kona lokho webhora. It's just a start. We will keep going back to esikolo siyokhuluma labo abantwana. This is going to be an ongoing program.
Khuluma labazali.
Abazali besicela ukuthi mhla ka 10 libuye lizosupporta, ngoba thina singakwanisa ukuthi sikhulume labo, but at the end of the day lina yini abantu abatshona labantwana labo, yini elingabakwazi ukuthi likhulume labo, lizama ukukhuluma labo ngendaba zama-drugs. Also enye into esizama ukuthi siyenze awareness of on this day is that asikhulumeni labantwana abangabafana. Abantwana abafana they go through abuse out here, and mostly sina sijayele ukukhayela abantwana abangamankazana. Ungathiwa girl child angithi, asizameni ukukhuluma labantwana abangabafana, ngoba recently I've realized ukuthi labantwana abangabafana abaningi abacommitted suicide phandle lapho, abalabantu bokukhuluma labo. So as abazali asizamenini ukuthi singathola nje isikhathi ithuba, asizameni ukuhlala phansi labantwana abangabafana bethu, try to speak to umntwana ongumfana umbuze ukuthi how was your day, utshona usenzani nge-weekend, zama ukuthi utshone lo mntana akuhambe la ebhoreni, zama ukuyenza something lo mntana wakho. Asizameni ukuba more involved in impilo abantwana bethu.
Unkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ukunhlanganiso yeStrata Mpopoma sixoxe laye eseNew York khona lapha eMelika. Isibhedlela seParenyata eseHarare sithi umsebenzi wokuhlinzwa kwabantu abalesifo senhliziyo abakuqale ngohlangula lonyaka sekusize abantu abanenye. Phakathi kwabalishumi lambili abahlinziweyo, oyedwa owesifazana nguye yedwa owabhubhayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhokhela uhlelo lwabodokotela abayingcwethi kwezokwelatshwa lokuhlinzwa kwabalomkhuhlane wenhliziyo, udokotela Simukai Mutshabayiwa owesibhedlela seParenyatwa uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Thinawo vanachiremba neTeam DSA inozvikwanisa izvozvizvo. Todawo kuti mutitsigire tionekwe paworld web kuti Zimbabwe inyika inodii inoitawo maoperation ayo achibuda zvakanaka. Selavo dhokotela vakonisa yaloku sifuna ukuba nesisekelo ukuba sibonakale emhlabeni ukuba siyakwanelisa loku.
ELeZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali velike lamisa umsebenzi wokuhlinza abalesifo senhliziyo lo ngomnyaka ka-2018 lwazovuselelwa kakutsha lonyaka. Udokotela Mutshabayiwa uthi wonke lo msebenzi wokuhlinzwa kwezigulane bawenza kungelambhadalo okumele ihlawulelwe amadola angaba zinkulungwane ezinhlanu awemelika $5,000. Uthe kungaba kuhle nxa uzulu weZimbabwe engasekela uhlelo lolu ngemali ukuze luqhubekele phambili njengoba lusiza abantu abaningi kakhulu ababulawa yisifo senhliziyo abampofu. Omunye owelatshwe phansi kohlelo lolu ngugogo Stella Zuze yena othi wakumele elatshwe kwele India kodwa wagcina eselatshwa eParenyatwa. Umnumzana Lungisani Dube uthi ulesihlobo sakhe eselatshwa eParenyatwa isifo lesi.
Ndombona ngani bayenza umsebenzi ngamandla njalo ngakhuthaza abanye ukuthi labo babuye bazelatshwa lapha. Kumele bayethembe isystem ekhona lapha. Mbonani ndabe kakhulu ngomsebenzi abawenzileyo. Kodwa mbonani nxa bengabuya lapha into ngiyangikhona ingcono njalo mbonani bayathola usizo olufana lada bezaluthola phandle kweliza.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi noMathemba Makhi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende aqhubeke esekela izibhedlela ukwelapha imikhuhlane efana lesifo senhliziyo.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ancedise abantu abadinga usizo olokuoperatwa kulatshwa inhliziyo, ikakhulu ngoba elizweni lethu izibhedlela zethu azenelisi ukubana zenze ama-operation enjengalawo. Ngakho xa umuntu engabanjwa isifo senhliziyo esikhathi eziningi esidinga i-operation kuyo kumele ahambe kwamanye amazwe afana ne-South Africa le-India ukuthi ayithola ukuncediswa khona ngale. Ukuya kulawo mazwe kubiza izimali ezinkulu kakhulu okuthi xa zikhangele ngomkhonomo wethu weZimbabwe kuba nzima.
Isibhedlela seParenyatwa yiso sodwa eselapha umkhuhlane wenhliziyo eZimbabwe yonke jikelele ngenxa yokuswelakala kwemitshina yokwenza lokhu kwezinye izabelo zelizwe. Ingcwethi ezikumsebenzi wokwelatshwa kwenhliziyo zithi kulabantwana abedlula amakhulu amane abatholakala belomkhuhlane lo kweleZimbabwe ngomnyaka, zisithi iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokuswela usizo lokwelatshwa. Ngimele isitu 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, sisiza imbono yabo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe ngemva kokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ozithi unginobhala jikelelo webandla ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Shabangu usebhalele usomlomo wePhalamende uAdvocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edale lePhalamende awe-3C. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobuningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.